Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 Mbimbitho 2020 mu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igciwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster. Walisa ukubuthana kwabantu abayidlula ikhulu ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owe-ZITF neminye.
Sikhuluma ukuthi wakhona i-patriotic act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yehe, asiyali ukuthi abantu bayathunjwa, but akube lama-true abductions, not ama-fake abductions.
Abeqembu elizibiza ngokuthi i-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende kubana lethule umthetho oweZimbabwe Patriotic Act. Njalo abasakhulayo baveza imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbuthano wokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lombukiso weZimbabwe International Trade Fair wezokuthengiselana ebiza kwenzelwa kobulawayo ngenyanga ezayo kayiseyikwenziwa njengoba kube kuhleliwe emizameni yokwehlisa ingozi yokumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Ekhuluma lentathe lezindaba eHarare lamhlanje, uMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuvimba imbuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza, eyemichado kanye leyemidlalo. Uthe imbuthano kayile kayisoze ivunyelwe okwenyanga ezimbili ezilandelayo. Wengeza ukuba uhulumende uza kutsho ngemva kwaleso sikhathi ukuthi kuyiwa phambili njani. Kodwa uthe izikolo kazisoze zivalwe butumutumu ngoba sezizavalwa vele ngamaviki amabili alandelayo. UMnangagwa uthe bathethe amanyathelo lawa emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukuthi uZulu alalele inkuthazo yakhe le ngcwethi kwezempilakahle mayelana ngendlela zokuzivikela ezigoqela ukugeza izandla lokungabuthani. UMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi abambane ekulwisaneni lomkhuhlane lo kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Asizweni amazwi yakhe.
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Uhulumende selulisele phambili umbukiso weZimbabwe International Trade Fair, yonke imbuthano yokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lembuthano yezemidlalo layo isimisiwe. Imbuthano le izaqhubeka ingozi ye-coronavirus ingadlula. Wabe kuzasetshenziswa kule mbuthano okufana lemali sokukhangelene lokulwisana lomkhuhlane lo kanye lendlala. Imbuthano yabantu abedlula ikhulu egoqele ukukhonza lemishado izavalwa kwenyanga ezimbili. Siza kwazisa uZulu ngemva kwalokhu ukuthi kuzahamba njani.
For the next 60 days, after which suspension will be reviewed.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lentatheli zindaba lamhlanje. Abekansili yakobulawayo kanye loZulu bathi baya kujabulela ukumiswa kombukiso wezokuthengiselana owe-trade fair lo mthimba kazibuse. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxelo kansela waleli dolobho uMnumzana Mlandu Ncube.
Siyasamukela lesi sinqumo sikahulumende esokumisa imbuthano leyo mibili ngoba iyo eyingozi emkhulu ngoba imbuthano emkhulu kakhulu ejari kwenzakala elizweni. Ngakho singakakhulumi ngezombusazwe, singakakhulumi ngokudla, singakakhulumi ngani okuqathekileyo zimpilo zabantu. Sokuqathekile ubana sivikele izakhamizi zakoBulawayo.
Kudaba lokungavalwa kwezikolo ubona kulokuhlakanipha yini phakathi ngoba bakhona abathi ungaqhamuka lomkhuhlane ulakho ukumemetheka phakathi kwamaviki amabili wona lawa sesele ukuthi zivalwe izikolo.
Khona kunjalo vele bese siphuzile njengelizwe ukuthi sikwenze lokho. Khona vele kusiya kuya vele njengabe kwathiwa mhlana umemezwa lowo mkhuhlane. Abantu bahle bama ukuhlangana wahle wanqabela ukuthi ungamemetheki. Ngoba ingozi esilayo enkulu. Umsebenzi kahulumende asokuvala izikolo, asokumisa imbuthano. Yikumeka sure ukuthi ezibhedlela zethu emtholampilo yethu lapha at least imitshina yokuthesta silayo. Ngoba sikhuluma kanje, sibone ukuthi unganxa ungena emabhoda akithi, the only thing that they test you is a temperature. But ngokuzwa kwethu kukhona amanye ama-signs angayangasiwo temperature. So yikho uhulumende omele aconcentrate ngakho kakhulu ukudinga imithi lokudinga usizo kwamanye amazwe ukuthi singahlaselwa ngumkhuhlane lo usenze njani.
UZulu wakoBulawayo yena uthini ngalo mkhuhlane nxa ebona umonakalo osuwenzile emhlabeni jikelele?
Abantu bakoBulawayo bathithibele okumangalisayo ngalo mkhuhlane. Okwenza bethithibale kakhulu ukuthi njengoba khona lapha elizweni lakithi kusehluleka khona ukwelatshwa ikhanda nxa utshaywa likhanda kungekho amaphilisi lemithi yokulapha umuntu otshaywa likhanda. Wathi molo omkhuhlane ohuquluza abantu khona le emazweni ubuye ukhahlamezeke kakhulu uZulu wakoBulawayo ngamazwi acaca ngelithi akhulunywa nguminister of defense ukuthi hayi lo mkhuhlane abantu kabazihlalele nje mahlayana ngoba umkhuhlane okujezisa abamhlophe. So kuyakhahlameza abantu bakoBulawayo bakhahlamele kakhulu yikho bebona bejabula kakhulu ukuthi on dependence bedluliselwe phambili.
Umnumzana Mlandu Ncube ngukansila wakoBulawayo. Untungamile uphinde waxoxa njalo lengcwethi yezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imibono yakhe.
Ukumiswa kwembuthano elabantu abanengi okubalelwa khona i-trade fair le independence okwenziwe ngumongameli namhlanje kuyinto vele ekhuthazwa yi-World Health Organization inhlanganiso yezempilo emhlabeni ethi yona kakuvinjelwe ukuhlangana kwabantu abanengi endaweni eyodwa ngokuba lokho kungenza ukuthi kumemetheke igciwane leli le-corona. Ngakho-ke akulanto emangalisayo kukho bese kuphuzile ukuthi akwenze. Akudingi ukuthi zibe khona i-coronavirus elizweni, akudingi ukuthi kuze ube khona umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Ukuvikela yikho okuqakathekileyo. Uyamemetheka ugcwala umhlaba wonke jikelele, kuhle ukuthi uvinjelwe ungakaze uchake indawo yonke, ngokuba ungaqala ukuchaka indawo yonke kuzaba nzima elizweni elilobuya ngobungaka, elilokwehluleka okungaka, elilombuso owehluleka kangaka ukuthi kubuyiselwe emuva umonakalo ozabe usudalwe i-COVID-19 kumbe i-coronavirus.
Udaba lokungavalwa kwezikolo ke ulubona njani?
Ukuthi umongameli athi izikolo kaziqhubeke zivuliwe ngokuba seziseduze ukuvalwa ikungazwisisi ingozi ye-coronavirus. Izabe kungenzeka ibe isichithekele yonke indawo. Kanti-ke ukuvalwa kwezikolo kuyikuvikela. Nxa uvikela kawudingi ukuthi kuze kube le ngozi evelileyo. Njalo kawulindi izinsuku ukuthi ngoba phela vele sekusiyathutha izinsuku zezikolo. Uyamisa kuphangise ukuthi zivulwe izikolo ukuze phela lezi sikhathi esilahlekela abantwana besikolo bengafundi silungiswe ngokuthi ziphangise ukuvulwa izikolo babuye lesikolo nxa ngabe lowo mkhuhlane uyabe usudlule emhlabeni. Ingozi-ke inkulu. Kumele kuvalwe izikolo, kumele kuvalwe imibuthano yonke labantu abanengi njengalokhu inhlanganiso yezizwe yezempilo i-World Health Organization isisho. Kuyingozi ukuthi ulinde ube ulokhe ufuqela phambili usithi hayi ngemva kwesikhathi esingaka kungabe sekurayithi kumbe ukuthi izikolo sezisiyavalwa. Kuhle ngabe uzise zavalwa kumanje kungakabi lo monakalo.
Lo-ke bekungumnumzana Efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7 ekoBulawayo.
Direct from Washington, the voice of
Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lePhalamende kubana lethule umthetho ozasebenza ukulondoloza isizwe seZimbabwe ukuze bathoniswe lokujeziswa labo abakhankasela ukubekwa kwezijeziso zomnotho. Abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe kanye lentathelo zindaba eziloba indaba zamanga ngendlela ekhuthaza ukuqhubeka phambili kwelezi zijeziso oweZimbabwe Patriotic Act. Omevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebhasi laba batsho lokhu phambi kwekomidi yedale lePhalamende elibona ngobudlelwano lamanye amazwe ekhokhelwa ngummeli weMakonde, uMnumzana Kindness Baraza. Abekomidi le banxuse laba bantu ukuba bachasise udaba lwabo lokukhankasela ukususwa kwezijeziso ezetheswa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lohlelo lwabo lokuhlala lokulala phandle kwehofisi yommeli weMelika betshengisela. Umgcini sihlalo webhasi uMnumzana Calvin Chitsunge ulandisa kabanzi ngomthetho abawuqhuqhuzelayo oweZimbabwe Patriotic Act.
Ndochikumbiro chatiri kukumbira. Saka tiri kukumbira zvekare kuti mutemo uyu kana kuri kuti
iso isicelo sethu zvinalezo. Sicela bajeziswe kanzima abaye betholakale belamacala alolu hlobo. Isijeziso sakhona sifike kuminyaka eyi-25 kulaba batholakala belomlando. Ngemva kwale minyaka sithi thina ma ethe wasiqeda isigwebo sakhe akumelanga atholise ithuba lokuba ngumkhokheli kuhlangothi zonke zikahulumende i-public office.
Isikhulumeli sale inhlanganiso uNkosazana Salingoni ulandisa ukuba kungani befuna ubekwe ngesiphangiphangi lomthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Umthetho lo ozakwanisa ukubopha bonke abazabe bebizela ukuthi kube lama-sanctions eZimbabwe. Ama-journalists abazabe painter ilizwe ezifu libi ezifu kulezinto ezibi ezenzakalayo zona zingkungamanga ababe yakhuluma. Njalo sikhuluma ukuthi kwakhona i-Patriotic Act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yehe asiyali ukuthi abantu bayathunjwa but akube lama-true abductions.
Enye inkokheli enhlanganisweni ye-Broad Alliance Against Sanctions, uMnumzana Jacob Chabalala, ulandisele amalunga ekomiti le ukuba yena engomunye walabo asebaphazanyiswa yilezi zijeziso ezabekelwa inkokheli kubandla leZANU-PF lohulumende.
Ama-large industries bevumelana lamazwe angaphandle abazawabo ukuthi bafake ama-sanctions lapha eZimbabwe. Babecabangela ukuthi uhulumende kayisoze survive even 6 months.
Kodwa isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa, olilunga ledale lePhalamende elimela iWange Central, uMnumzana Daniel Fortune Mulukele, uthi kulilungelo lomuntu wonke ukutsho umbono wakhe, njalo akavumelani lokubunjwa komthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Thina njenge-MDC siyabemele siyicubungule indaba enje. Asondaba engicabangela ukuthi singahle siyamukele, sinikeze usekelo mbi support. Indaba esifisa ukuthini imeli yabantwini ithukele ebandla. Ngoba singayekela ihamba injalo, so ungathi sesimixa up okweZANU-PF lokweZimbabwe. Kulomahluko omkhulu phakathi kweZANU-PF leZimbabwe. And njengemember of parliament, umsebenzi wami ukuthi ngikwahlukanise khonoko.
Umulukele uthi lo kungasimthetho omuhle, kodwa bezimisele uhlangana lawo edale lePhalamende lapho usulethiwe.
Ngumthetho esicanga ukuthini ngabantu abasupporta umbono weZANU-PF, kodwa mina ngicanta sombono weZimbabwe. So ngoba yimthetho eyagcina isincindezela abantu, isithelenisa ukuhlukuluza abantu, ukunika abantu amacala abangelawo.
Ikomiti yebenxuse abe-Broad Alliance Against Sanctions ithi izokhweza udaba lwabo kwabanye babo edale lePhalamende. Anduba batsho ukuba kwenziwani sebephose bafikisa umnyaka behlala lokulala phandle kwesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe besemba phansi ukuba abasoze basuke lelo lizwe lize lesule lezo sijeziso. Imizamo yokukhulumisana labe ofisi yommeli wakweMelika ukuthi sizwe icele labo ngalomthetho oqhuqhuzelwa ngabebhasi yehlule, kodwa eleMelika lihlezi lisithi izijeziso zenotho azetheswanga eleZimbabwe njengelizwe, kodwa inkokheli ethile yeZANU-PF lamankampani adlelana laleli bandla. Uhulumende weMelika uhleze esitsho ukuba kungumthwalo kahulumende weZimbabwe ukulandela iziqondiso zokuqoqa ukhetho ngendlela eyamukelwa umuntu wonke, ukulondoloza amalungelo oluntu kanye lokulwisana lomkhuba wonkohlakalo anduba lezo ziphathamandla zikhitshwe kuluhlu lwezijeziso zenotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Elemelika lisanda kwethula umbiko othi eZimbabwe kalihloniphi ilungelo lokaZulu. Umbiko lo uphume ngeviki edluleyo. Wamukelwa ngenjabulo ngabalwela ilungelo loluntu elizweni. Besithi akula mehluko okhona phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lokamuyi umnumzana Robert Mugabe. Umike wobe weStudio 7 uxoxele Steven Sibanda osakhulayo olela amalungelo oluntu.
Umehluko phakathi kwaRobert Mugabe lo President Emmerson Mnangagwa saka ngokubonakala ngabo. Xa sikhangela uPresident Emmerson Mnangagwa uwakhe kuphambili odlokamongameli Robert ungumongameli Robert. Siyakhangela empilweni yethu sizalwa size sikule sike namhlanje azange sibe kuthiwa kanti eZimbabwe kudishile umuntu wafa xa ethi obedemonstrator. Siyakhangela kuhulumende kaEmmerson Mnangagwa uthe ngela minyaka engene ebukhosini wafa abantu abadlula ithumi. Siyakhangela njalo ama-evidence enzakala January demonstration to France issue yakale response yenziwa ngurhulumente kaEmmerson Mnangagwa to speak volume.
Sike saxoxa labasakhulayo abebadlele ZANU-P F, yena uthi okushiwo ngurhulumente weleMelika akusiloni iqiniso. Uthi uhulumente kaMnangagwa uzimisele ngempela ukuguqula isimo elizweni. Ukubona njani lokho?
Ngathi inkulumo yabo bahle beyikhuluma kuzathatha isikhathi eside. Khathi sesingena mnyaka wesithathu ithetha amatomu. Angazi bana yena uza kulungisani isikhathi abathi sizathatha isikhathi eside kanganani. Kunomuntu angabusa ukomnyaka kulomehluko sibe. Kodwa nxa ungalalokhu usengeze ukubi inyaka isiloku isanda. Singazela themba la ukuthi sizalunga ngaphansi kobukhokheli wakho.
Sikhangela okwayenzakala elizweni ngomnyaka ka-2018 njalo umnyaka osanda ukudlula lapho kwadutshulwa abantu ababetshengisela. Sibone umongameli Emmerson Mnangagwa esesetha up phela ikhomishini yona ebele njongo yoku-investigator ukuthi kahle kuyini okwayenzakala. Ubona ngani lokhu yisenzo esitshengisa ukuthi uMnangagwa uyahlonipha amalungelo abantu?
Ubona isele nxa lintshontshile lenza auto cover up lesithiwa into yenziwa ngupresident Emmerson Mnangagwa nguye olelungelo nxa sikhala constitution yethu lokukhipha amasosha ahlambanile yenza calm down i-violence yesenzakele abantu bazodutshulwa yena nguye ucommand and chief of defence force alo kuthi wena nxa ungu-captain wethim iqembu labo lingaziwa nguye bu-responsible for that angeke asize akwazi ukuthi abantu badutshulwa ngobani. So upresident Emmerson Mnangagwa uyakwazi sobala ubana abantu badutshulwa ngamasosha akhe. Uthe asethe that commission of inquiry that is why you waste of time therefore ngimali ajelisisa abantu
uphosela amazwi wakho okugcina phezu kwawo lolu daba.
Namazwi ama okugcina njalo engihlala ngiwakhuluma ingathaba kakhulu nxa uhulumende waseZimbabwe ingamphathelani loba nje ithambo likayitshayitamara xa bamdlala maye saphila angasithengesa ukuthi lapha kodwa wasamfunta angena eZimbabwe. Ngathaba kakhulu siyembona lapha komithetha
silokhu sikudaba lunye lukatamara siyezwa abebandlele ZANU-P F bona basithi lokhu kwayenzakala ngesikhathi sikamgabe uhulumende kaMnangagwa uyahlonipha amalungelo njalo uzimisele ukubona ukuthi uTamara yena ungaphi. Ungathini ngalokho?
Ngathi ngesikhathi sana uprezidenti okwamanje yebe nguminister of justice ngesahamba siyamnika ipetition sela ukuthi basinsuthi udignita eTamara. So akekho into enjintshayo waphuma lapho wasuka kudefense wangela kumithi. So uyakwazi ukuthi ahambise njani indaba kayithetha.
Lowo ke ngumnumzana Stephen Sibanda osakhulayo olwela ilungelo likaZulu uxoxe lo Mike Hobe owe Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mthokazi omuhle liyanxoswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele uhlelo luqala ngo 8 bese luphela ngo 9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abalwela amalungelo oluntu mayelana lodaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu elizweni. Elemelika lisandukwethula umbiko othi eleZimbabwe kalihloniphi ilungelo likaZulu. Likubona njani lokho? Abafisa ukwengena kuhlelo thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Mthokazo muhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele ngo 8 ntambama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli Donald Trump welemelika ese-White House sesethule iziqondiso ezimbalwa zokuphathwa kwengozi yokusabalala kwegciwane le-coronavirus ezigoqela ukwaliswa kokubuthana kwabantu abedlula ichumi okwamaviki amabili alandelayo. Ekhuluma emhlanganweni labezindaba, umongameli Trump ubike ngokuvala kwezikolo, ukwaliswa kokuhamba-hamba kwabantu, ekhuthaza abasemelika ukubana bahlale emizini yabo okwamaviki amabili alandelayo. Okwamanje wathi sidedele kusithandekile Mhlanga esinika uhlelo lwezenotho.
Iningi likhala ngokuthi isisindo sedola leZimbabwe silokhu sisiwa ngamandla njalo lomnotho ubhidlika okubangela ukuthi lingenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimbabwe National Statistical Agency, iZimstats, isithi isisindo sedola leZimbabwe siwe ngesilinganiso esingamakhulu ayisithupha lamachumi amane, 640% ekhulwini kunyanga edluleyo ekanhlolanja, liqathaniswa le 563.90% ngenyanga kaZibandlela. Umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, usichasisela ukuthi lokhu kungabe kukhombani.
Isibe esingabantu esikhetha kwe-experience standard isasebenzisa imali yamaqini. Lapho eyahluzwa khona yahluzwa yaze yakuziro sagcina sesisebenza ngokunobiyela njekhi or ama-travelers njekhi obaaziningi. So as long as ipolitics yelizwe ingahambisani namanye ama-politics amanye amazwe, imali yethu iyaqhubeka iyinkinga. Ilokhu isteshi i-value sikansikayo yokuthi imali yethu ibe stable, ibe yimali ele-value, ikuthi kulungiswe indaba zombangazo. So akusoze kudintshe lokho nje. Okuyabe kusenzeka ukuthi yabe silokhu sisebenzisa ngathi izigamba ukuthi kungavuleka isikhala phana, uyamenda kuvuleka laphana, but inkinga yokuthi izigamba zakhona zisuka zifuleke zibe ziningi kakhulu. Mali lokhu ihleka ngenxa yemisindo ekhona. Isifikhala ukuthi futhi ma ufuna ukuya kwelinye ilizwe usiyathenga izinto udidanishani kakho imali. Abantu abayifuni ngoba ekugcineni ayithengi lutho, igcine iziro nje ingasebenzi lutho.
Isiphathamandla sebandla le-MDC koBulawayo, umnumzana Edwin Dlovu, ongusomabhizimusi, uthi kusobala ukuthi idola leZimbabwe liwa nsuku zonke.
Aqala kuthiwa i-bond note liwa every minute, kaliwi nsuku zonke. Every minute liyawa, ebuseni ungathi uyatshintsha i-rate yalo liqathanisa le-rand le-US dollar, uzathola lingeyinye intengo, emini ngenye intengo, ntambama ngenye intengo, ngelanga elilandelayo ngenye intengo, liwa nsuku zonke. Ubusukhangela-ke le mpahla ezitolo lapho abathengisa khona-ke ngalo-ke idola leli okuthiwa ibhondi, uzathela ukuthi intengo itshintsha malanga wonke, mihla yonke. Kuba nzima nje laba bezitolo ezinkulu ukuthi babelokhu betshintsha ama-tax, kodwa-ke ezitolo ezincane abantwini abaningi nje nsuku zonke baye betshintsha ama-prices. Abaningi asebekwenzeka ukuthi babize intengo yabo-ke nge-US dollar, ukuthi usitsho ukuthi hayi yes dollar yilayo bese becalculator ke bekhangela ke irate yalelo langa ke yiyo iprice yabaza kucharge yona. Abasacharge ke ngayizi imdola ngoba isiwa nje imizuzu ngamzuzu ilandelana. Namhlanje ngiyangena nje ezitolo ngidinga ke icharger yefoni indawo zonke bebenzela ama-US dollar 10 or 15 US dollars. Hayi nxa ungelayo singakubizela 400 kumbe 500 ngebhondi okutshengisela ukuthi ibhondi lelo liwa mihla yonke nje isiyimali engasathengisi.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ukuwa kwamandla wedola leZimbabwe sokuphazamise umsebenzi wabathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni osokuyiyo indlela yokuziphilisa elizweni ngoba imali yakhona ivele isilela lanxa iwe isisindo.
Sivele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi lama-US dollar ngoba ikhesi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngayikho khesi uyahluleka nxa sisiya ema-wholesale tayihoda abanye bayala. Sokulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS emafonini le bayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukutheka ukuthi bakoda izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezinkontokotweni abasayithathi imali nale sebeyiyala ezitolo. So sokulokunzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle laphana sokulokunzima solodinga ama-coins mba amarandi ukuze kwanise ukuthi uthenge amatamatisi. Bafuna ibhondi yes, lebhondi yephepha kumbe at least yamanye amazwe. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu somele adinga imali ayithenga leyo i-foreign currency marandi kumbe ngamapula ukwenza ukuthi ana esikathenga impahla phandle kwezi nxa umuntu owodayo. So sokunobunzima ama-sales sehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali athi into adibezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ikheshi yakhona kabanayo. So sokunobunzima ngapho umuntu engazathi ngiyamukele ikhokheshi yakhona leyisenjani ingamukeleki. Lala wonke umuntu kathesi phose sethengisa ngokunjalo ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho amafemu seyavalo abantu sebephila ngokuyawoda impahla ibathengisa.
Ngakwelinye icele uhulumende usemise ukuthi osomabhizimusi behambise izabelo zabo zamashezi amankampani abo kwabanye ababhalisa bonke abakwamanye amazwe okuyikho obekulethela iningi imali yaphandle. Osomabhizimusi beZimbabwe labakwamanye amazwe babethenga izabelo zamankampani e-Old Mutual, Pretoria Portland Cement, Lesidco kuZimbabwe Stock Exchange bethengisela amankampani akwamanye amazwe. UMongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezela ngoba uhulumende ule mizamo eminingi yokulungisa umnotho welizwe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa sikhangele ebesihamba lazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igcikwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster, walisa ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owezetitf leminye. Abeqembu elizibiza ngokuthi i-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho weZimbabwe Patriotic Act. Abasakhulayo bona baveza labo imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni. Silugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.